So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Soluqalile elizweni jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana baleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Kulequla leSouthern African Development Community iSADC elethekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Babikwa bengcosana abatsha abenelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulequla leSouthern African Development Community iSADC elithekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi lokhu akutsho lutho ngoba isikhundla lesi esise Angola okwamanje sinikwa kudedelwana kuyo yonke inkokheli yezansi yezwekazi le-Afrika kungakhathalekile ukuba yephula ilungelo likaZulu kumbe hatshi. Abaphikisayo balokhu bekhala ngempumela yokhetho olwaqutshwa nyakenye besithi bafisa ukuba iSADC ikhangele udaba lolu hatshi okwesikhundla sikamgcinisihlalo weSADC. iSADC ikubeke sobala nyakenye ukuba kaluqhutshwanga ngemfanelo okhetho kodwa lokhu kungalungisiswanga ngabantu beZimbabwe ngokwabo. iZANU PF ithi seladuma ledlula. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF omela iphelandaba chabalala idale lephalamende njalo ekudale leCentral Committee yeZANU PF.
Like iSADC isecretary babuyile lapha eZimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona i-chairmanship eSADC okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu aweSADC lawo ukubana omongameli bamazwe lawo bayantshintshana ukuba ngomgcinisihlalo welozweni weSADC lay. So lokhu kutshengisela ubana iSADC namanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ubana sithuthukise njani ilizwe leli.
Kodwa phela golide abantu bayakhala lapha bayakhala kakhulu xa sikhangela into zokhetho lezi. But iSADC ibalekela iqiniso la loko sibumgcina sihlalo lokhu akula msebenzi lokhu.
Okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku emsebenzi unokwenza kunokuthi sithuthukise ilizwe lethu sivuse umkhonomi wethu ngoba lizopha lethu sonke lilungelo lethu sonke even abe-opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya ne-alternative ubana bethi right thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale indlela nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale indlela yiwo umsebenzi wabo hashi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile. Bona iproblema bekuthi ukhetho balufuna ukuthi bethi bona lulungile nxa kuyibo abanqobileyo kuphela okungayisiko kodwa nxa usiye ekhethweni kule mpumela ezimbili is either uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Nxa unqobile Chaba ubusuphuma ekuthabeni uqhase ukulungisa ilizwi. Na unqotiwe ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela ubusunjani ungasalahli imbeleko ubuye silungise ilizwe sindawone yikho kumele kwenzakale khonoko.
Kodwa ke phela lapha bathi ukukhala eZimbabwe kuyobana lembuzi ekhale ilanda amakhanka ngoba kula muntu oza kulalela kuyaphelela endleleni nje.
Inkinga ekhona yokuthi kona abakazi beke bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni kuthi hhayi lokhu kuba njekube ngale ndlela ngabe sikwenza ngale ndlela ngoba yiyo injongo ekuba le-opposition it's a government in waiting, it's like i-shadow government. Okusho ukuthi kona kumele ngabe bathi kona bona hhayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngale ndlela and then kubonakala ukuthi hawu amaso abo ayasebenza for sure yikho kutshengiselwe hayi for sure abantu laba abathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswala kuphela bengaprofi any solution. So loko mina mbona ngathi akakusisizi ngalutho ngitsho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba chabalala idalele ephalamende njalo ekudale le ZANU-PF Central Committee. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu eyisikhulumeli sebandla le-CCC.
Akula abantu abathakazelele indaba naleyo abantu basibukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi SADC ibe le ndlela zokujezisa laba ababehlulekile ukupasa ke sengathi imithetho eyayifakwe yi-SADC. Enjengama-SADC guidelines of free and fair elections, ngaba yi-economy, ngaba yindaba zama-human rights. Nxa i-SADC ethe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yehluleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho ye-SADC. Kutho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake uMnanga Gutache ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC, i-SADC lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa ke ikhanyanzana bakubandlela ezanuphiwe batshaya ingquzu lapha bathi hayi okhetho phela vele sukaseladuma ledlula njalo kuthi ukuthi uMnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo ezokhetho lezi hhayi khohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho
daba yokungena kukamnaka kwayilani lo dispute ekhona ekhethweni is just a rotational bekuvele kumele ungene eZimbabwe inoba ngabe kuthiwa ngumongameli uChamisa okhona bekuzavela ubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution kwephulwa la imithetho ye-SADC ama-elections i-SADC ibingamfalelanga njalo ayifalelanga njalo sizabe silokhu sikhankasa sibhalele i-SADC sibathiwa kuthi awumelanga lifake uMnankagwa ngoba kule ndaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman welo ophuma ekutheleleni ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limaninginiki abanye bame ngale abanye ngale njalo lokuthi phela kwezolunye ukhethwa kusazwakali nalithini ngakhona.
Akulanto emaninginiki ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana uMnankagwa lomnumzana uChamisa. Nxa lulokuphindwa yiwama-presidential candidates abemele abhuqane ekhethweni olumgceki olu-free and fair njalo lokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisiye mkhokheli we-Triple C kuphela umkhokheli welizwe lonke ungaphezu kwe-Triple C umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele ilizwe lonke jikelele eZimbabwe.
Kodwa kuthiwa kanti singaselabandla phela usemeqekele khonali katshana so uyaba umkhokheli njani baba mkhona.
Ukukhokhela kudinga ibandla, ukukhokhela nxa sikhuma ngokukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu ungaba lesibaya kodwa nxa ungela nkomo ufana nokuthi kungabe nesibaya kungcono lapho esipho sikhona ndaba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke ngakhonokho yibo ubukhokheli ubukhokheli ngabantu ubukhokheli ayisobandla nxa engavuka namhla efake elinye ibandla amina pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngani kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba amabandla.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi othi elokhu esikhulumelise bandla le-CCC. uke wazwakala esithi nguye osokhekhela leli bandla. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Usoluqalile elizweni lonke jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Uhlelo lolu luqutshwa lugatsha lwezempilakahle lumanyene labenhlanganiso eUNICEF, World Health Organization, Global Eradication Initiative lezinye. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngugcweleyo ekwabulawayo.
Lokhu ngokokuqala ukuba eZimbabwe linike abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswe kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. I-UNICEF ithi kukhangelelwe ukuba abantwana abafika izigidi ezine 4 million bazanikwa imithi kusukela namuhla kuze kuyefika uNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Umnumzana Douglas Mombeshora ophethe uhlangothi lwezempilakahle uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa ipolio virus type 2.
We have had a challenge with certain religious sects who are objectors to seeking health solutions from our health institutions. We have gone to consult their elders so that they can talk to their subordinates, and I think we are winning.
Sike saba lohlupho ngabantu bezinye inkolo abangavumeli abantu ukuthi baye ezibhedlela zethu kuyodinga usizo kwezempilakahle. Sesikhulumisane lenkokheli zabo ukuthi zixoxisane labalandeli bazo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Omunye wabaphethe uhlelo lokunika abantwana umuthi wepolio ngumkhokheli wabongi kukhansile yedolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccination. Sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi ezilandelayo.
Omunye wabokuqala ukuhambisa umntwana ekilinika ngunkosikazi Josephine Hassani okhonza e-Africa Apostolic Church kwaMaja eChabalala Clinic.
Ngibakhuthaza ukuthi kababuye labantwana ngoba abantwana bamapostoli abaningi bayaphela ukufa ngenxa yokuthi kabavikelwa. Kababuye labantwana babo bamapostoli bazithontisela akubulawa abantu lapha esibhedlela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gordon Ncube oyenelise ukuthontisela abantu bakhe ababili ukhuthaze abanye obaba ukuba benze njalo.
Hayi akuthathi isikhathi. Uyafika nje uhlale umntwana weyo. Athi maqeda uweyo join line umntwana 27. Uthatha umntwana endlini. Yithi asizeni ngokunene.
Isakhamuzi seNyamandlovu unkosikazi Sibonye Inkosi Bebhe uthi bahamba umango omude besiya esibhedlela njalo uhlelo lokuthontisela belungakafiki emangweni wabo. Uhle wathatha leli thuba ezohlolisa umntanakhe ukuthi ahle athontiselwe.
So ngasibhelelwe ngilo hambo lwami lokuza esibhedlela nxa ukuthi isibhedlela sethu zikhatshana kasina sibhedlela. Sihambe ilanga lonke nxa sisiya esokuthi. Singasuka ngama-4 siyafika ngabo-10.
Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelithumi. EZimbabwe lacina ukuba labantwana ababanjwa ipolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yatholiswa imendulo ilizwe eseliyenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Babikwa abe ingcosana abatsha abanelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo ukuze bazithuthukise njalo bakhulise umnotho welizwe. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labasakhulayo babikwa bethikaza ukuqhuba amabhizimusi eZimbabwe besithi bayesaba ukugcina belahlekelwa imali. Kodwa kulabanye abaqunga isibindi bezame ukuvula amabhizimusi. UJacob Zikali ohlala koBulawayo ngomunye wabafake imali emakhwapheni bese saba ukuvula ngayo ibhizimusi.
Okuhlupha yikuthi umnotho welizwe ubonakala ukuthi uyangapi. Ngesinye isikhathi izinto zingcono kodwa ngesinye ziyabe zibhida. Le mali yakuleli iphela amandla nsuku zonke. Ngisuke ngizibuza ukuthi pho ngiyaqala okulibhizinisi kwami kuzaphila yini okwesikhathi esithi nxa i-economy inje. Kungcono ngisebenzise imali leyo ukwenza other things.
Abaningi abakusimo lesi abathi kuyehlula kweleZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho kanye lesombusazwe, ngakho ke akucaci ukuba liya ngapi ilizwe. Loba kunjalo kulabatsha abasungula amabhizimusi elizweni. Omunye wabo ngurumbitsa eMatonga ohlala eChegutu.
Ukuswela into ozenzelayo wena wedwa kusho ukuthi iminyaka yokuhlala endlini ungela msebenzi zabini. Kungaba liqiniso ukuthi ayisikho sonke esenelisa ukuba ngosomabhizimusi. Kodwa manje singenza njani? Yikho ubona ukuthi thina lapha eZimbabwe abantu abaningi vele silamabhizimusi amancane. Ngoba imali yethu yabe ilutshwane but yikho lapho yabe ukwazi ukuthi engqinye uzuza imali yokudla, imali yokuhambisa abantwana esikolo, imali yokwenzani.
USikhonzile Khumalo ohlala koBulawayo uthi sewasungula elakhe ibhizimusi.
Mina ngilungisa ama keyholders ngimathengisela abantu nje ezama companies. It's been 4 years ngisenza lokho and kuyangiphilisa. Nxa ekhona ufuna laye ukuqala okwakhe, ngingathi kuye start small. Amabhizimusi ethu abasakhulayo afuna ukuthi siqale ngokuncane. Siye sikhula mbijana mbijana. Kodwa kuyenzeka lapha eZimbabwe lobaziwongile izinto.
Uhulumende okhanga ukuba abatsha besungule amabhizimusi usebenzelana lebhanga le-Empower Bank eboleka abasakhulayo imali. Umnumzana Ofas Dube, umsekeli wenkokheli ebona ngemisebenzi kugatsha olubona ngendaba zabatsha, uthi kuningi okwenziwa nguhulumende okhanga abasakhulayo ukuba bevule amabhizimusi kweleZimbabwe.
I-Minister of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama vocational training centers, lapho abasakhulayo abakhuthazwa ukuthi baye khona befundele imisebenzi yezandla. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizimisi siLeZimbabwe Youth Council ekwenzayo lokuthi nxa befuna ukuregister amabhizimisi abasebenza asemthethweni siyenza njani. Konke lokho siyakufundisa.
Loba kunjalo ingcwethi ecubungula ezonotho lezombusazwe okunhlanganiso yebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana F. Ncube, uthi nxa umnotho welizwe ungaqhubeka umubi kangaka, uncedo lukahulumende kalusoze lwaphathisa abatsha.
Ezepolitiki lezenotho zilunge zithembise ukuthi leyo mali yabisetshenzisiwe ukuze kuvulwe lelo bhizinisi izatholakala njalo. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi abatsha bazakwazi ukufinyelela emabhenki bathole imali yokukhulisa amabhizinisi abo yokuvula lawo mabhizinisi njalo. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi abatsha bathembe ukuthi imali le abayizuzayo izagcinakala ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi iqiniphele amandla ingasayiyo lutho.
Ngomnyaka ka-2020 ibhanga lamazwe omhlaba eleWorld Bank lazisa ukuba iZimbabwe ngelinye lamazwe lapho okuhlupha ukusungula amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izitolo eziningi emaphandleni lasemadolobheni kazisamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwesisindo salo okubangelwa ukuswelakala kweziqondiso eziqinileyo zokulisebenzisa kahle. Osomabhizimusi bathi kalisathengi lutho idola leli, ngakho ke sebefuna elemelika loba litholakala nzima emphakathini. UBathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe okuqhubekela phambili lokuswelakala kwedola leli kwenza kube nzima ukuba abantu bethenge isinkwa lokunye okudliwa nsuku zonke. ayisatholakali intshintshi emavinkilini ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Mthabisi Ndlovu isakhamuzi sebubi uthi imali yeZimbabwe sekukalutshwane ukuthi bayisebenzise ezitolo.
Kuthengeni lasekuthengiseni, wonke umuntu ubiza imali yangaphandle xa uhlangane lomuntu othengisa olutho. So inkinga esihlangana layo yona leyo, eZimbabwe sihola ibondi lisekhadi. Kalisasebenzisa ama-credit card sokalutshwana ukuthi siwasebenzise, ngoba ma usebenzisa i-credit card uchajwa more than i-price ekhona ku-item yona leyo yabe ufuna ukuyithenga. So i-challenge esihlangana layo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Amos Sikhosana isakhamuzi seMatopo uthi imali yakuleli ayisasebenzi kibo eMatopo, ethi abezitolo bafuna eMelika kumbe iRand.
Lapha esigabeni sakithi imali le yangaphandle le abayibiza abathi yi-foreign currency yiyesebenza kakhulu, iyasebeyiphatha ukudlula le imali yakelakithi. Yizwe imali esesisebenzisa esigabeni sakithi lapha emakhaya. Xa ungena ezitolo intengo zamkhona seziyiyona leyo. Ye, sesidinga usizo lokuthi ma sisizakala sisizakale siphethe yona le imali yemalika.
Usomabhizimusi umnumzana Ndalwenhle Ndabezwe uthi imali ye-RTGS ayisavumi ukuthi iqhubeke isebenza, ikakhulu kulabo abenza ibhizimusi, ngoba awungeke uye woda impahla ngedola leZimbabwe.
Inhlupho lemali yeZimbabwe likhulu kakhulu, ngoba abantu bavela basasebenzisa bona imali yalapha, sebekhetha bona ukusebenzisa ama-US dollar kumbe amarandi. Ngakuthwele i-RTGS i-rate yakhona iyabe intshintsha isikhathi ngesikhathi, futhi kuyabe kungasavumi ukuthi uqhubeke usebenza ngalolo hlobo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi abantu beZimbabwe kabasela themba le mali yakibo.
Abantu beZimbabwe imali yeZimbabwe kabasayithembi, kabayifuni, kayigcini inzuzo, kayithenga ngendlela efaneleyo, ilahlekelwa ngamandla. Yingakho besebenza imali zangaphandle, ikakhulu idola leMelika, ukugada ukuthenga izitolo ezinkulu ezincane okulohulumende, kanti laye iyayisebenzisayo vele nxa ithengisela abantu okuthile. Ngakho ke iyo vele sisebenza ilizwe lonke. Kanti ke lalabo abaswayiphayo baswayipha besebenzisa yona imali yeMelika, le yaseZimbabwe hayi akula muntu oyifunayo vele.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho uchasisa indlela ezingenziwa ukuze abantu bayethembe imali yakibo.
Ye, kulento esivame ukuyibetha ngokuthi de facto dollarization, lapho ilizwe elizithola lingatshongo okusemthethweni selidollarize, kodwa litholwe isimo somnotho sesivele sisiguqule, sesivele sisebenzisa umnotho wamanye amazwe. Akula kwethembeka emalini yakithi, abantu abayithembi. Kuyafunakala inguquko enjengama-currency board eqhathwayo ibe ngelusa isimo somnotho welizwe lethu. Kuvumakala ukuthi kwesikhathi esifutshane sike sisebenzisa imali yamanye amazwe, ngapha kusalungiswa indlela engathi ingahlala isikhathi eside.
Lo nyaka kusukela ngoZibandlela, idola lakweZimbabwe seliwe isisindo okungaphosa kufike kumashumi amahlanu ekhulwini, i-47% kusiya phezulu. Emkambo wemali kahulumende, idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanye, i-$1 kusiya ku-$11,167 zimdollars. Kodwa emkambo omnyama, idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-$16,000 zimdollars. Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe imali ele-International Monetary Fund lithi sokukompunzi edla emini eZimbabwe, okumele kube nemithetho eqinileyo yokusetshenziswa kwemali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemelika, ukuhluthunwa kwedolobho le-Ukraine ele-Avdiivka ngamabutho akwele-Russia ngeviki edluleyo kudale umbuzo wokuthi kungani idale lephalamende leMelika ele-The House lingavumelani ukuthi ele-Ukraine liphiwe uncedo lwezigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, $60 million ngesiphangiphangi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazo weMelika, umnumzana Mkhululindabambi.
Yabona uPutin wasebenza kakhulu ngelapha nesikhathi saka Obama waphanda wagepa waphanda to make inroads into American politics and bonke abantu who had any inkling of racism kumbe wabakhwebekayo into khona ngapha bazebenza ibale lithi Obama ngasolwethi Obama babengane bayathethisa omnye uzothi hey bakithi it's President Obama so uPutin wasebenza wemba kakhulu ngesikhathi saka Obama to turn so that anyone that didn't want a progressive politics, he used it to make inroads. So abantu abaningi lapha bakhuluma I language ka Putin. So ukwehluleka ukuthi iAmerica inike isikhali, it shows just how much he has achieved. And ukuthi nje yena uPutin ngoba iRussia, wawusithi Russia Americans fell in line. Vele bese bethi no against Russia. Kathesi uPutin ulama mouthpiece, he doesn't have to say anything. Izinto sebemkhulumela ama viewpoints akhe wonke lapho so no ubunzima lobuyana obukuya Ukraine it was to be expected kodwa I American foreign policy always prevails and so imali lana izahamba bazayidelay ukuthi I Ukraine ibe weaker or ubiwe lama issues kodwa ayi ama Americans they think ahead babona ukuthi our supplies are going to run out in a month they don't come in a month bezocela sebe wode last month so that in next month to see things are on the ground.
Ngasikhangela ukubana ele Israel yena ngokwakhe uMongameli Joe Biden useke wasola ukuthi lihlasela mahlayana. Manje siyabona nanku sebefuna ukuthi kuhambe imali yophathisa lelo lizwe. Ungathini wena ngalokho?
Imali ehamba kande unazelile ukukhumbula ukuthi iphathisa bobabili ama-Israeli lamagazi. Imali izithunqa zihamba one kuthiwa Israeli ihambe bhomba two kuthiwa bona labo babhombayo nansi imali yamabhandisi kumbe ngeyane egaza yena leya but whatever they're doing abakufaka egaza Israeli yabhomba so no imali ikhona egaza ihambile lako futhi le Israeli i-Israeli kayisoze le-America kabasoze beshukane ayikhona akathesa kungabe we know the Bible says when the real Jews get to Israel there will be peace in the world so we ask ourselves who are those people but Israel li America you know isifuno sangapha lesangapha
lo ke ngumnumzana mkhululi ndabambi olandela izombusazwe welemelika Uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu
Studio 7 nginjani bakithi hayi thina siyaphila hey hayi into engiyibonayo into engiyizwayo yenzakala ekhaya angiboni ukuthi into lengqondo ukuba wonto ngokuthaba ngabo lokubona kube tshintshana after 3 months bayebeyenzeni kanti anto bevele ngani nguye ozibambileyo nguye uthaba musephumile senika abanye uthaba musile
yes bingelele enkundleni ye hayi lokhana kungayithusa abantu kucacile lokhana umsebenzi zokachabangu sesebenzile uchabangu yinto ayevele iqhatshele izano ukuthi khona izakwazi ukwengezelela isikhathi sikamongameli yikho umsebenzi kachabangu owayewuqhatshiwe ngoba kulolu kuthethwe njengoba yayingayitholanga i-2/3 majority manje bazasiguqula isisekelo sombuso ngemisebenzi kachabangu hayi futhi uchabangu luwangazi ukuthi wasivelela kuphi shep
Studio 7 sanibonani Studio 7 balalele kunye nabasakazi athi Studio 7 imbono yokubingelelana hayi nani hayi akusena mbono esiyenzayo lapha sokuyikubingelelana nje kuphela ku Studio 7 hayi ingadli nezano madoda hayi akusetshenzwe lapha akusetshenzwe ningadli nezano izano sivalile imbono sokuyikubingelelana sokuyiyo ukuthi imbono leyo yokubingelelana hayi kwehluleka makhala njalo lo khuluma
Studio 7 linjani umsakazi abasakazi lonke labalaleli okhulumayo nguVusi Dlomo ngisenyama endlovu ngiyayizwa indaba kababa usikhwica mfundo welishman ncube lobaba utenda ibit lami bengingakhangelelanga ukuthi bangaphinda babuyele kulelani bandla ngokungcole selikho khona kodwa kungasenani
hayi isikhathi sesilomona isikhathi sesidliwe ngumangoyo saphela sathi du asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngoChris Gande
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.